Hayi, kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA le isilift ama-sanctions eyayifakile last time ngoba i-government ibisingenile ezindabeni zeFIFA. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le-talenta eliningi eZimbabwe, ama-players engasadlaleli amanye ama-team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctionwa yiFIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okathe sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family. Hayi, siyabe sesikubona sesihamba lathi abantu abakhethiwe laba ukuthi are they of high moral character. Ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo, yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi, but babanike isikhathi sika June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa baza kuhambisa iFIFA khathesi, asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantho ayangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi, lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe siphendukile kwanamhlanje.